Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 yesonto mhla 20 kuhlolanja 2022 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje ibandla le Citizens Coalition for Change Seli sungule umkakaso walo ugedo oluzayo. Amabandla ezombusazwe akhuthazwa ukuba akhankase ngokuthula ngesikhathi ilizwe leZimbabwe lilungiselela ugedo lwama-by elections.
Ungakhangela usection 67 weconstitution upha abantu ilungelo lokuthi bangene kulamaqembu baphume bangene kulana bakhankase bengavikelwanga.
Uyakhala owesifazana osebalekele indoda okuthiwa idlongula abantwana labazukulu. Abahlala esigabeni semakorokoro emangwe bathi kumele undoda lo asuke endaweni le.
Ucela amandla ukuthi nandingcedise ngoba lo mfana uqale 92 esabamba abafana.
Zalethulela izamasiko ezabatsha zezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizovezwa kulo msakazo. Umongameli webandla leCitizens Coalition for Change uthi kasuze avume ukuba ibandla lakhe liphilwe kukhetho lwama-by elections. Kuliza kwenziwa ngenyanga ezayo. Umlondolozi Ndlovu usejulela lolu daba.
Do you remember? I can't remember. I remember.
Umnumzana Nelson Chamisa wethule lokhu namuhla. EZimbabwe Grounds elokishini le Highfield eHarare ngesikhathi ibandla leCCC lisungula umkhankaso wokhetho lwama-by elections. UChamisa ubonge kakhulu abantu abaphumelele ukuya emhlanganweni lo loba bebevinjwa ngamapholisa. Abanye babo bagcine behamba uma ngomude besuka esitungwiza lezinye indawo ukwenzela ukuyakuzwa uChamisa esethulela uZulu umbiko oqakathekileyo wama-by elections. UChamisa uthe wamnika amadlabuzane ukuba asebenzele uZulu kulandela ukuhluthunelwa kwebandla leMDC Alliance ngumnumzana Douglas Monzora labanye bakhe.
Mazwaya wayifunga kuti wanga wachigona. Vakafunga kuti wanga vairiga.
UChamisa usole kakhulu amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa othi kasoze avuse ilizwe leZimbabwe. Omunye okhuluma emhlanganweni lo nguBenon Ncube okhuthaze abatsha ukuba bebhalise ukuvota njalo bavote.
UZimbabwe kumele abantu barejiste ukuvota ngoba yikho lapho oqalisa khona ukudecide ifuture. Nxa ungarejistanga ukuvota it means awuvotanga and awulalungelo lokucomplaina or lokusuggesta because ukule chance yokuthi ukwenze wasiyekela especially abancane.
Unkosikazi Ellen Chiriedenga umsekeli wawabona ngomsebenzi wabatsha kubandla leCCC uthi ibandla leli lizanqoba kukhetho oluzayo. Ibandla leZNPF lalo belisungula imikhankaso namhla ezabelweni ezimbili. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ubesesabelweni seMarondera utshele abalandeli bebandla leli ukuba bevote ngobuningi babo ukhetho oluzayo. Umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZNPF uthi iqhubekela phambili imikhankaso yabo.
Yokuqala khona ukusitshengisa ukuthi u-2023 uzabe enjani sizahle sibone ngawo ama-by elections ethu. Ngathi konke kuhamba kuhle sibili.
Ukhetho lwama-by elections luqhutshwa ngenxa yokuthi ibandla likamnumzana Douglas Monzora ele-MDCT laxotshisa kumakhansila kudayela ephalamende labo ababesekela i-MDC Alliance eyayikhokhelwa nguChamisa engakasunguli ele-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ingcweti ezicubungula ezombosazwe zithi akumelanga kube lodlakela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho. Bayakhankasa ngamandla abazancintisa kukhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ingcweti zombusazwe zethule lokhu kulandela imbiko ethi kulabanye abantu abahlasele abakubandla leCitizens Coalition for Change, labanye njalo abakubandla elibusayo eleZANU PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo ukhuthaze abalandeli bamabandla ezombusazwe ukuba bekhankase ngokuthula ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Omunye wabasola abadala udlakela ngumnumzana Efi Dlela Ncube.
Ungakhangela u-Section 67 we-Constitution upha abantu ilungelo lokuthi bangene kulamaqembu baphume bangene kulana bakhankase bengavinjelwanga bazikhethele labo abafuna babe ngabaholi babo ukansila usenator uMP upresident bengavinjelwanga bangazanga bethuselwa. Kanti ke njalo u-Section 58 we-Constitution ubapha ilungelo abantu ukuthi bangene emaqenjeni bazivumbele amaqembu abafuna ukuwabumba bengazange bavinjelwa bangazange bethuselwa.
Uncube uthi abantu akumelanga bekhahlanyezwe ngesikhathi sokhetho.
Kufanele abantu bakhankase bengavinjelwanga bengazange bethuselwa bengazange batshaywa, bakhankase kuma-television, bakhankase emaredweni bazibambele imihlanga namaradi lakho konke bengazange bavinjelwa. Yiyo idemokrasi leyo, hayi isiyaluyalo sokutshana sokuthuselana lesi esisibonayo, ayisiso esihambisana le demokrasi, senza ukhetho lungakhululeke.
Umnumzana Mlindelwa Mancitshana laye oyingcwethi kwezombusazwe uyakusekela lokhu.
Njengoba betsho ukuthi nxa isisifa iyaqhatsha, sokuyokuphela kwezinsuku zakhona, bayazizwa labo ukuthi hayi lapha sesikhamekile, basazama nje ukuthi bathi kodwa sokuzinsuku zabo zokugcina. Sikungasimangalisi kakhulu lokhu abakwenzayo abadala, ngoba izinsuku zabo sezimbalwa ngalesi sikhathi lapho sibona khona umuntu wonke esefuna ukuthi alubana izinto zingaguquka, sibone elinye icele elitsha leli ukuthi lona lisiphatheleni.
Eyinye njalo ingcwethi kwezombusazwe unkosikazi Abigail Mupambi okunhlanganiso ye hashtag this constitution uvumelana laye.
Like another year asokuqalisile violence, i-hate speech, intolerance, toxicity, abantu bayaxabana.
Umnumzana Elifasi Mashaba okubandla leZANU PF uthi kumele abantu bonke bekhankase ngokuthula.
Sokubuhlungu ke ukuthi kona abantu sithi thina sithi lapho abantu bayakhankasa phakathi komuzi sebe-athakwa ngamatazi la awetusile MDC, asidingi ukuthi thina sibe lokudla umzwana. Kodwa singathini pho njengoba vele into ye-violence vele i-DNA yakho. Kodwa thina sifuna ukuthi izinto zibe peacefully, odliweyo adliwe kuhle.
Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwa ngesikhathi selehlile inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Umkhuhlane lo usubulele abafika phose 5,386 elizweni kusukela ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezemaphandleni namhla sisemakorokoro eMangwe, okulabantu bafuna kubotshwe isakhamuzi okuthiwa sadlwengula abantwana labazukulu okwenza umkakhe afulathele umuzi ayehlala kwelaboTswana. Indoda le uNdlovu uke wabotshwa wahlala entolongweni okweminyaka emibili. Izakhamizi zithi uqhubekela phambili edlongula abazukulu njalo ukhuthaza ubukhohlakali obumangalisayo esigabeni lesi. Sehlulekile ukukhuluma loNdlovu lamapholisa ngodaba lolu. Omunye wabantwana bakaNdlovu usanda kubotshelwa ukudlengula isihlobo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lonkosikazi Tabitha Mtobi Moyo Ndlovu wabalekela umuzi wakhe wayahlala kweleBotswana.
2007 ubaba uNdlovu sedlungula umntwana. Ngoba sekuyisisi sizabantu sesimntana lolu isisu. So umntana ngathi sengizothi sesumntana yani. So abekhaya sesikhona ukungcola umntana lo simhambise enkambeni khona ezayakhuluma ukuthi umithi sombani. So sasesithatha umntana lona sihamba la ekhalanyolo lobhuti wami. Umntana sefika ke sekhulu ukuthi ngithiswe ngundlovu. Bamvale ngabona isitokisini wahlasi wesitokisini wasuka uye plumte kaze wayaphenduka. So abakibo kandoda mina bakhona sasengasatshayisani kuhle besithi khona mbobhisa umntana abo. Waseyibotsha kaze sesedlongu lomzukulu. Umntana umnkazana lo mdala ongasho wakhe. Ukoko amezothi yebotha sibele ehlale edile 2 years yekutrayeli. Idlongulo umntana loyo le 9 years. Bayakwazi usubhuka kwabantu abangaziyo la mapolisa bayakwazi uba ngumuntu ohlale khona ngale ekhalanyoni.
Unkosikazi Ndlovu uthi
ngayakubhuti wami lwagwele ngayacela wangithathisa ipassport. Ngabuya le passport abangabuya ngigodobhiza amapisitshe ukuthi ngidinga imali yokucrosa lapha nebhodi ematile ukuthi ukuthi ngize ngapha ngizozamela abantu abami. Yinto engisusekhaya nje ukuthi wabalwana vele sasesigabano ukunokunzima khona. Kuya phambili sibili lami ngiyezwa sibili ema-WhatsAppini lapha ukuthi hhayi abantu bami sebebona emzini yabantu. Kodwa baba lo wathi ngesikhathi khona beku-trayeli for 2 years abantu abami babengaphumi babengangeni emzini yabantu. Umntana lo ka-2006 wayengumntana esikolo, umntana ami engajoji, engumntana sibili, kodwa lo mntana sibulilobuthetha. Kwathi nje ngokuphuma kukayise nje behlala laba abantwana babethi abantwana bahle bavuka ubhofu. Behamba sebetshontshe emzini yabantu besithi bathunywe nguyise. Khathi esinje zokuthi awurepile. Into endabulile esibili yafaka yangiphindezelelwa sibili umkhuhlane wenhliziyo. Umntana lo kuthi osedlongo lo mntana kayise emdala. Hhayi. Ngathi ngizwa sifihle ngahle ngadabuka siko kungase ngazitshela ngathi khona ufile ongcono kulami ngoba zonke izidlingo zizangaphezulu mina kwami lokuthi ngawonani emhlabeni nakwazi. Izwisubuhlungu sebento yomntana lovulile engafuna ukukhuluma ngayo. Izwisubuhlungu njengomntana wami ukuthi hhayi ukuthi umuntu yena yelokhu efundisela abantwana into eziphuma endleleni phezu kwalokhu sithatha umntana besiyagadela entilongweni. Udabulela ufuza abantu beliphakamele sibili ngibe sezandleni zomthetho. Abantu bemthetho besebenzisa umthetho akuthi kusebenzi ubungani phezu komuntu ezinto ezimbi kangaka. Umntana lona ngowami ngamzwela ubuhlungu kathe sesesenkatelwe entolongweni ngimnakayiso ophuma endleleni wayefuza ubaba lo yijeziso kathela wakubona kakukho.
Uyakhala lo mnumzana Frank Ndlovu umne wabo kaNdlovu.
Ngicela amandla ukuthi nandingcedise abantu bezimbabwe ngoba lo mfana uqale 92 esabamba abafana uthi okusabhekelela othi uloku ebamba abafana waze wathatha umfazi. Uthi esethethe umfazi ngayibona abantwana bekhula waqala wazalisa umntana wakhe we-Firstborn omntwana abantwana lokhu emphindelela ngokuya walandelisa owakhe owesi-2. Indaba le yalokhu siye emaphoyiseni elokhu umfana ebanje phuma kwakhanya ukuthi umfana usefundise manje nabantwana ukuthi bevule izindlu zabantu betshontshe nokuthi usefundise abantwana ukuthi berepe abanye abantwana. Sicela ukuthi umthetho ungenele kakhulu. Induna yethu lapha nguhobhoto besicela ukuthi lisisize impela lapho undodalo kasafunakala esigabeni.
Sicoce njalo lo nkosikazi kontibile Ndlovu Phuthi ukansila wesigaba lesi.
Wadlengula umntana wakhe waqala wakuzalisa umntwana waphinde wesibili wamzalisa umntwana waphinde wathi kubona la abantwana abazalisileyo wabamba futhi umzukulu wakhe ongu-grade 2 wabotshwa. Uthe ebotshiwe zukuzuku zambona esephandle uyawona imakhorokhoro yonke uhambe ewona izinto zabantu engena ezindlini thatha lokhona lalokhwana konke akulaa nto elungileyo emakhorokhoro. Kodwa kukhona yikuthi kakaze simbone ingalo yomthetho imqinisela umthetho njengabo bonke abantu abawonayo. Abantwana labo sebesenza khonoku akade ekwenza sebe umntwana wakhe userepha omunye umntwana. Okubuhlungu yikuthi umntwana mncane ngiyosevalelwe ejele yena engumuntu omdala ongiyofundisa laba abantwana ulokhu ezihambahambela phandle. Sicela uncedo kakhulu ukuthi abantu belisisize ngalo baba malingasibambela yena nje awuze umthetho ukuthi uqhuba ngayiphi indlela ngoba asisakhululekanga emakhorokhoro. Abantu abethu sesesaba ukubathuma sile irrigation evuliweyo abantu abethu abangamankazana sesesaba ukubathuma sokuhamba thina zalukazi engadini ukuyasebenza sesaba ukuthuma abantwana sesaba yena labantu abakhe. umama abantwana sowazathatha abantwana wabalekisa abanye wabasa eButswana laye wabaleka since from 2017 engekho ekhaya ebalekisa abantwana ukuthi basenkingeni nganalo ubaba. So thina esikucelayo nje ukuthi lisincedise kuyena lo ubaba ingalo yomthetho imvalele njengokuba sike saba lawo mpela sazama ngazo zonke indlela izakhamizi zazama ngazo zonke indlela ukuthi bayembophisa kubaba uchief uhobhodo kodwa ekubochisweni kwakhe kuchief akuzange kwaba le action ethathayo kwathi kugcina sazoba ubaba esithi ubaba uchief esithi akula muntu oxotshwayo esigabeni akula muntu oxotshwayo esigabeni akakambone elecala
lokhu kusekelwa ngumnumzana Alpheus Ndlovu odabuka emakorokoro.
Usebotshwe kanengi lo muntu kanengi elokhu ebuya. Siyacela ukuthi umthetho udlale indima yawo siward 17 before sithatha umthetho ezandleni zethu. Sicela ukuthi kulungiswe khonoko lisincedise khonapho lo muntu ahambe futhi angathuthiswa kutoya kwesinye isigaba. Indawo emfanele ijele.
Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lenduna uhobhodo kanye labosobhuku. Okwamanje izakhamizi zixoxisana ngokumele ziwenze ngokushesha ebulenjini bokuxhumana obeWhatsApp. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakweleBritane umnumzana Boris Johnson uthi ilizwe lakhe lizafakela umnumzana Vladimir Putin umkhokheli wakweleRussia labanye bakhe izithezo zenoto ingahlesela ilizwe leUkraine. UJohnson wethule lokhu ngesikhathi umongameli Joe Biden wakwaleMelika esithi uPutin uzimisele ukuhlasela ilizwe lakweleUkraine. UBiden ukhangelwe ukuba uzakhulumisana nabakunhlanganiso ye-United Nations namuhla ngokwenziwa nguPutin obelolonga ibutho elisebenzisa imibhobho yenyuklia. ELeRussia lithi akumelanga eleUkraine lingene kumanyano weNorth Atlantic Treaty Organization kumbe iNATO. Idamu elikhulu eleGrand Ethiopian Renaissance Dam elakhiwa ngele-Ethiopia emfuleni omkhulu uBlue Nile likhangelwe ukuba lizaqala namuhla ukubhedla umlilo kagetsi. Sokusele kancane ukuba lakhiwe ngokupheleleyo idamu leli. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Singanamasiko
senzi umandla
baba mkhulu
singanamasiko
babelobola.
Kwezamasiko namhla uEzra Jesus Banda uxoxa nomnumzana Edmos Baloyi isakhamuzi sentaba zinduna. Ubaloyi ukhala ngokuswelakala kwenkokheli zomdabu ogoqela uFelix Nhlanhlama Ngwendiweni induna yesigaba lesi. Sonke siyakwazi ukwehlela uNdiweni osebhilithani okwamanje.
Ye siluhlupho sibili ngayimali asilayo siyaphikana.
Nxa likhuluma labaphathi benu ke bathini ba?
Isingazi kwezizigaba ngoba abaphathi basesilabo. Thina kwesethu isigaba intawunina sisangasikabelaba lo mphathi. Umphathi wethu walala.
Ubani?
UMabhena.
Wayeyinto?
Wayengumphathi wethu.
Usitsho nokhansila uMP?
Ukhansila yi-1 umkhabo umkandla. Sisonke khonapho isigaba sinye.
Omunye umphathi omkhumane ngonjani?
Unyathi abayisigaba bakomgobo. Aba komgobo ngale
abakajuzi.
Walala abakajuzi. Yebo shopu. Abakajuzi kundle zabo ukuthi omele abambe induku yakwabo ngubani.
Induna ke.
Induna yalala layo.
Ukhayisa.
Yebo.
Kose wathathayo umbani.
Wayekhona umntana kuFelix. So asikwazi ukuhlupho bani uhambile la England yabona sokudlula iminyaka emibili emithathu engakaphenduli.
Asela nduna asela bosobhuku.
Asela nduna asela sobhuku kithi lapha ebhekeni.
Akungeke ufake omunye.
Kumele abe khona ngoba yisigaba. Isigaba isebhekeni silo mphathi waso. Kule qembu la ngale elakokhumalo la. Lesigaba sayo. kuzobuya ngapi imbelezi ilomkhokheli wayo ngapi isigodini silomkhokheli ehholo kulomkhokheli njalo njalo kusiyala emafanisi thina ngala sizintandane siyapha
lizwa ngalisho khona lobofelix ukuthi babuye ekhaya uthini kubo
hayi siyathokoza nxa bebuye kuba siyabe
sizaumcele ulalele khona le ngilandi
ulalele siyamcela ukuthi abuye azosimela lolu hlupho kumbe lokho okwamkhubayo thina kasingeni ndawo kulokho kakulungiseni yinduna yethu thina sifuna induna lapha
nguyokhethwayo
nguye wakhethwayo sifuna induna ngoba wayelayo ulayo umne wabuthambo imakhula layo kodwa-ke uthambo lokhu wahamba wahamba engilandi ubaba sasisibona ukuthi kusho ukuthi wahle wabamba yena lufelix ukuthi azosimela ngoba sisendo lwethu ngokuthi sibe le nduna manje sizayo ukuthi siyenze njani induna siselayo siyahamba yahamba engilandi nxa kulokuthi kumbe kukhona abakubumbayo kona ngale lo thambo siyakubukela sikhumbula ubaba undiweni indlela induna yabo ubaba sizalwa lapho emndiweni enduna
lapha lizwe umnumzana Edmos Baloyi isakhamuzi sentaba zinduna ephupha lo ezatshisa sibanda besentaba zinduna lalelani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo sibe sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa ngiyakhola libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi njengoba sesingene inyanga esibili kulomnyaka ka-2022 ngifuna sikhangele umbono esilawo ngempilo zethu ngifuna ukubala kuHabakkuk chapter 2 uthi yena inkosi yasingiphendula yathi bhala umbono uwenze ucace phezu kwesibhebhe ukuze ogijimayo awufunde kuqakathekile ukuba ungabi lezifiso kodwa ube lombono abantu abanengi ababa lezifiso yikho lapho kuba lomehluko lombono isifiso yikho kwathiwa izifiso zika-amukela isifiso yinto oyabufisa ngenhliziyo ukuthi yenzakale kodwa-ke ungabi lamacebo okuthi leyo nto ingenzakala njalo ingafezeka njani ikanti umbono kuyabe kuyisifiso yebo kodwa isifiso esilamacebo okuthi singafezeka kanjani yikho lapha sibona okokuqala inkosi ikhuthaza uHabakkuk ithi yona bhala phansi umbono lolawo into yokuqala nxa ulombono yikuwubhala phansi kumele ubhale phansi ukuthi kanti vele wena ubona uNkulunkulu wakubizela ukuthi wenzeni empilweni uNkulunkulu kabizelanga muntu ukuthi adle isitshwala ahambe ayelala avuke ekuseni ageze izandla njalo adle isitshwala ayelala kodwa uNkulunkulu udale wonke umuntu wafaka phakathi kwenhliziyo yakhe umbono njalo wamfaka lento esingathi yona uNkulunkulu abethume ungabe ngumbani lobani okumele ayenze lapha emhlabeni ayifeze aze ayiqede siyakwazi ukuthi uJesu umbono ayelawo wawusegcekeni ukuthi uze emhlabeni ukwenzela ukuthi azosindisa labo abalahlekileyo ngakho siyananzelela ukuthi ukusindisa labo abalahlekileyo uJesu kazange aphonge ukuthi ngiyafisa ukuthi nizabasindisa kodwa siyakwazi ukuthi waba lombono waba lecebo lokuthi uza kuya esiphambanweni ngabe esiphambanweni uza kufa njalo avuke ukuze labantu basindiswe kodwa siyabona umbono kaJesu ukuthi njalo waba lombono ukuthi adinga abafundisi azabafundisa ngokuthi basale belandela indlela zakhe ngakho nxa ulombono kumele ubhale phansi ucace kube gcekeni ukuthi kanti vele ufuna ukwenzani udubo lwabanye abantu ukuthi umuntu uyafuna ukwenza izinto ezinengi ebambe lapha shiye ngaqedi ayibamba ukunya kubamba chiye ngaqedi umbone seyiqile wagijima waya kokunya chiye futhi ngaqedi kuyabe kungacaca ukuthi ufuna ukwenzani okugcina mfuna ukugcizelela ukuthi isikhathi esiningi nxa silombono ayisinto evuka isiyenzakele into engathatha iminyaka eminingi ngakho lapho siyabona wabhakhokhe ekhuthaza uNkulunkulu esithi lanxa uphuza ulindele ngakho ke lawe uNkulunkulu ukuvizela ukuthi ube lombono ngempilo yakho unginika lingqobe namhlanje nxa ukhangele wena ubona ngani uNkulunkulu ukuvizelene
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu senithandazela abandlaleleyo ukuba banike isineke sokuba nxa sebezwisisile umbono obaphe wona bekwanisa ukuwumelela ukuzifezeke njalo kulabo abalokhu bengazwisisi ukuthi ubabizeleni niyathandaza uba moya engcwele ukhulumisane labo ubasize bekwanisa ukuthola njalo lokuzwisisa ukuthi ubabizeleni uNkulunkulu ufuna benzeni lapha besaphila ngegama likaJesu amen.
Lo bekulohlelo vuselela umoya sinomfundisi uSenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkungu.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Ngweza abatsha namhla kwezathisa sibanda uxoxa noJillian Ngwenya.
Sabona sinyana unjani?
Yaphila.
Ngamla kumbani?
uJillian Ngwenya.
Jillian Ngwenya. Kani umntana omncane leminyaka engayi?
Le 18 years.
Le 18. Umntana lo lengayi?
Le 1 year 3 months.
Wezo.
Uyisuse egula.
Yini mfuma ngabe ekhaya?
Ekho.
Ndaba zinduna ke ukulanda.
Abahlala ugogo
lalumama. Ungabo gogo?
Gogo khona.
So lapha ke ngiyakubona lapha usemncane isithupho laso.
Isithupho sikababa yeso sinyenza ngakayo usinyenza ngehlo ukuthatha ibhethi.
Bathini? Bathi abakuninca ngela sithupho sikababa?
Bathi nihambe nithatha isidingo ibe yesithupho somzali wami.
Awula bazali?
Amazo yaba ngikhona omunye lomunye omunye ule so ukuthi ngesithathe sokwehlulela.
Umama.
Mama usegoli.
So wathiwa lapha mama esesi egoli.
Eh.
Wakuthiya wedwa.
Eh.
Ubaba uma.
Angkwazi.
Ubaba mase.
Eh.
Uzanje nxa baba ngamase.
Ah ngiyafisa ukuba mase.
Yafisa ukuba mase. Kanti sihambile ngalethisa emgwaqweni kangaka ubelethe umntwana. Kuhlungu lokhu uya nga
ngiyechallenge uAnt
kulani kuAnt
ngisiyalandela kusona njengoba kusekusuzana kusasa ngifuya thatha abana abami gogo
ufuya thatha abana wakho
eh
abana wakho banga
basegogwe uAnt wami khonani
uAnt Ant uzalobani
uzalobaba
kwenzakalani wayengazeli bagcina uAnt
akula muntu ongahlala
Anto wako kaseko lai?
Ay, uya pia kwa uchi nganu ya ba abuse anto
wako. Uya ba abuse?
Eh.
So uchi wanajongo sisom tala nye ba tati?
Ngintipi lo shale la kukoko.
Ukoko sumu tuli lao shale kukwe?
Hmm.
So tulu kuku la?
Eh, wazalumamu.
Wazalumamu. Waila nga shale kuku wazalumamu kutala?
Kasa nga kwa stunga.
So anto wala?
Eh.
Wathaba ubona ugogo wakho?
Eh.
Mhm. Ufundile hamba esikolo?
Eh.
Ocina form 1.
Cha form 4.
Ngizwa la isikhathe bani.
Ngabhala sinisithwele.
Kopha lo sithwele. Ngo 2020.
Eh.
Umntana esikolo.
Eh.
Ucinga bani umntana lo?
Yimi ngimsupporta.
Usupporta kanwenzani?
Yeah,
hambe wanti msehla. Hambe sehla wole. Impilo yakhona impilo enzima le. So bana wakho kathi sithi uvela ngokubachiye bebodwa subalanda. Nxa ubalanda uthola umntwana nje langa lechisa uhamba 12 kilometers ngenyawo. Kambe kuba nobunzima onganana.
Ah,
Lapha lizwe uEzra Jesus Banda ixoxa noJillian Ngwenya bese intaba zinduna. Sizagqiba uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele bese lazo. Ibandla leCitizens Coalition for Change selisungule umkhankaso walo ugedo oluzayo. Wolivalelisayo ngugedo Dube.